Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 28 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, wonke waba inhloko kahulumende uNomzana Arthur Mutambara useveze athi ubufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela.
Okunye okwenza ukuthi isindo sedola siwe ngokuthi abantu labana Themba bezibabweni dola.
Omela inotho nedalela ePhalamende uNomzana Themba Mliswa uthi uzakwethula ubufakazi obukhomba ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga.
Angayinonisa indaba la ukuthi ngathi balesisindo kodwa vele kawuthuni ungabaswanga.
Amatitshala athi ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende kuphumelele lanxa izisebenzi eziningi zibikwa bezisemsebenzini.
Thina sikhangelele ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso wokubizwa kwabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhloko kahulumende uNomzana Arthur Mutambara useveze athi ibufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. UMutambara uthi abavele bele mali kudala yibo abazathola ithuba lokuthenga idola leZimbabwe ngesilinganiso esisemthethweni esiphansi, bese bethenga idola leZimbabwe emkambweni sitha balisebenzise ukuthenga imali yegolide abayizayithengisa bathole inzuzo edlula isilinganiso sokuphindwe kabili. Imali yegolide eyodwa ibiza amadola emelika ayinkulungwane phose ezimbili, 1824. Lokhu kwenza kube nzima ukuthi abantu makhaza bayithenge. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba Kujera, saqala ngumbuza ukuthi usibona njani isisindo sedola leZimbabwe okuthiwa sizaqiniswa imali yegolide le.
Ngokubona kwami uthi siyasebenzisa imali yalapha eZimbabwe, le mali yaseAmelika umbe yaseMelika yikho okusiphambanisayo, ngoba abantu babona njengani iUS dollar lizabagcinela ivalue ukwedlula iZimbabweni dollar. Njalo sekusiba nabantu abacharja izinto ezinjengerent ngama-US dollars, ngoba bayacala ngathi izimali zabo ziyagcinakala nxa kuyukuthi ziwuma US dollars. So sitsho ukuthi abantu abazuza amaZimbabweni dollars baye bafuna ukuthi bathengise ukuthi bazithengele ama-US dollars. So uma la ma-companies azuza izimali zawo angamaZimbabweni dollars, kodwa babethenga izinto abazisebenzisayo phandle kwelizwe, labo baye befuna ukuthi badinge i-US dollar. Yikho wenza ukuthi i-US dollar kumbe iZimbabweni dollar liwe, ngoba abantu abaningi baye bedinga i-US dollar ama-companies labantu makhaya. So ubona njengani imizamo eyokuthi i-dollar liqine kumele ivele ekukhulumeni labantu. Okunye okwenza ukuthi isindo sedola siwe ngokuthi abantu labana Themba leZimbabweni dollar labana Themba ukuthi liyabagcinela ivalue. So njengoba kungena Themba kuZimbabweni dollar kuyenzakala ukuthi nyanga ngenyanga, mihla ngemihla, isifindo salo siyabe sisiwa.
Kanti kona ukuthi umkambo wensitha uvalwe kuzima yini kumbe vele akwenzi ukuthi uvalwe, njengoba ukhanya yiwo olokhu ubangela ukuthi intengo ikakhulu ezitolo ikhwele uyibona njani wena yena le ukuthiwa i black market
angiboni kwenzakala ukuthi abantu bevale imikambo le yabantu ngoba owenzakala yuthi abantu bazuza ama US dollar ngendlela esithethene tsonxa befuna ukuthi bavale imikambo enjengale bayabe sebevala ukuthi abantu bathole ama US dollar ongenza ukuthi umnotho uphazamiseke kakhulu ngoba khathesi wazi ukuthi abalimi begwaye abalimi wothinda bayathola okungama US dollar nyana for ama products abo so uyabe sekusithi ukuthi uyabe kungela muntu ovunyelwa ukuthenga US dollar kumbe uba ne US dollar engibona njengami kuyinto enzima kakhulu okumele bangacabangi ngayo kumele bathiyane lecebo elinjinga lelo ngoba liyaphazamisa i-economy ukuthi angibona ukuthi iyavuka nxa kuyukuthi iphazamiswe ngendlela enjengaleyo
umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe Omila inotho nedalela eParliamente umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi yokutshengisa ukuba owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa emapholiseni akwele Australia ukuthi wadlengulwa uqamba amanga. Umliswa wake wathandana lomamangala uSusan Mutama njalo balengane bobabili. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter umliswa uthe ngesonto ntambama uza kwethula enkundleni yeZim Eye ubufakazi obuzaveza ukuthi yena lomnangagwa baqanjelwa amanga. Umliswa uthe amagabazi ayazi ukuthi kusinwa kudedelwana okokuthi ungaze ube ligabazi elisina kuhle kanjani kumele usuke enkundleni kodwa umtami usesine waze wedlulisa amalawulo. Sixoxe locubungula ezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indaba kantombazana le uSusan Mutami iya ngokuthi uyikhangela ngalipi ilihlo njalo uyihlola kanjani. Kodwa ke okusalayo ukuthi usekhulumile. Indaba yakhe indaba egudwini kulezi nsuku. Ukuqiniseka kwalo ongaqiniseki kwayo ke kunzima ukuthi umuntu akubambisise. Kodwa mina engikubonayo okwenza mphose ngithi engxenye kwenzakala lokhu ngobana siyonto elula yona leyo ikuphunga ukukhulunywa nje. Singalibali ukuthi ekukhulumeni kwakhe ucina echaza lezinye impawu ezibonakala ngasese komuntu lanxa zingakakhangelwa ukuthi kambe lokhu akutshoyo ukuthi kuyabonakala ongama max emzimbeni walwathi wamdlengula umongameli uMnangagwa ukhanya ekhuluma into angathi uyayazi wayibona kukamanzima kodwa-ke eye kungabe kwenzakala ngoba indaba leyo kudlwengula ayisiyo ndaba eyenzakala emphakathini yenzakala ngasese abantu bengazi bengaboni lutho kodwa nxa unkazana lo eseyibeka singaza ke sitsho situla amanga uyabe qamba amanga ukuthi kuthe njengoba lakwezombangazo yakho yebo kambe mina ngibone ngathi engxenye kungaba khona nyana udonsanyana lokuthi kukhona okwenzakalayo angayinonisa indaba layo ukuthi ngathi balesi sinto kodwa vele kawuthunqi ungaba swanga kayinuki ingosiwanga ukhona ukuchama ngabe kwenzakala kube sekusithi ke njengoba ithinta ezingathintwayo abantu bathandabuze besabe lokukhuluma ngakho. Mina kimi kunento engitshela ukuthi hayi kungabe kukhona okwenzakalayo engxenye hhashi ngendlela ibeka ngayo kodwa kukhona okukhona okwenzakalayo.
Sizwa kuthiwa umnumzana Themba Mliswa wake wathandana laye untombazana lo uthi ulobufakazi afuna ukubuveza obuzakhomba ukubana untombazana lo ulamanga ubona kungenzakala yini ukuthi engaba labo yini ubufakazi
hayi uThemba laye kumele phela phunga phunge njengoba kuthiwa kwathandana laye untombazana lo. Kanti ngithi nxa sokuphuma umuntu akwathandana laye kujuli kakusiko sokwedlulaki. Ngakho ke uThemba Mliswa ngaba laye ezama ukuthi aguqule izinto agconele untombazana ngoba sebehlukana. Kanti nxa untombazana lo sikhuluma ngokudlwengulwa kwakhe uSuzan lo yena uyathi yaletha bufakazi bani wayekhona yini edlwengula lonkazana. Kanti nxa umuntu edlwengula kuyabe ukhona yini omunye oyabe bukile qakeza athi mina ngilabo ubufakazi bokuthi lokhu ngamanga. Kangikholwa ukuthi uThemba lapho ukhuluma into eyiyo. UThemba abe khona ezinye izinto njengoba bake bathandana eqinisweni ukuthi nxa untombazana lo ekubeka ngaleyo ndlela ukuthi wadlwengula ngumnankagwa uThemba kazithulile kavale umlomo ayedinga ukunye angakhuluma ngakho angakhulumi ngokuthi unkazana lo ulobufakazi bokazange adlwengulwe. Hayi, lapho mina ngibona uThemba ubufakazi angaba labo ngumlaza nje uyabe zikhulumela izinto zakhe evela abavelela khona ngenhliziyo yobuhlungu ukuthi behlukane.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezamasiko ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Izisebenzi zikahulumende eziningi zibikwa bezikhona emsebenzini izolo ngelanga lakuqala elathiwa ngelokukhathala umsebenzi njengendlela yokukhonona ngodaba lweholo abathi liphansi kakhulu. Intatheli izindaba zeStudio 7 zibhotabhote ngeziqinti zelizwe jikelele zathola ukuthi iningi alilalelanga inkuthazo yokungayi emsebenzini. Siqoxele isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo yena othi amalunga abo awayanga emsebenzini.
Ntateli Chris, ngiyabonga umbuzo wakho. Thina njenge-Atuzi ukuphumelela komkhankaso wethu lo sizowuhlaziya ngemva kwamalanga amabili kodwa ma sikhangela thina ngamalunga ethu izinga lamalunga ethu wonke phose abengekho emsebenzini. Ngokunjalo thina sikhangelela ukuthi ngelusuku lwakuqala ngalezi statistics esilazo sitshengisa ukuthi amalunga ethu azwile njalo alandela umkhankaso lokubizwa kwabo.
Manje nxa kuyikuthi alisoze lifeze injongo yenu lizoqhubeka yini litshengisela kumbe akhona amanye njalo manyathelo elizathatha?
Esithanda ukuthi sikuchasise ebantwini kakhulu ukuthi amalanga la amabili omkhankaso wethu isandulelo somkhankaso ozayo omkhulu ngompandula. Nxa uhulumende engafuni kumbe elokhe encisha izisebenzi iholo elaneleyo amalanga amabili lawa aqakathekile kithi ngoba sikhangela ukuthi lezi kolo sezivalwa. Kodwa uhulumende ngalawa amalanga sifuna ukumtshengisa njalo simkhuthaze ukuthi akukukhangela izisebenzi. Impilo yonke sisenzakala kathesi ifuna i-US dollar. Laye uhulumende kwezakhe inhlelo lapha funa khona imali ufuna i-US dollar. Kunje nje izimseki ingaphansi kwakho uhulumende funa i-US dollar. Abadala badinqile amazwane kunzima. Ngokunjalo sithi thina lawa amalanga amabili lamhla kusasa indlela yokuqala sisamncenga uhulumende ukuthi akubuye sixoxe ndoda silungise indaba yeholo lezisebenzi. Engaba isiqoqodo ngoSeptemba uzahlangana lembila zithuthu. Moyo Themba kuye Atuz spokesperson.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ubexoxa ecingweni leStudio 7 eselupane.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphe Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uthi ulengqoloyi eneleyo umnyaka lo, njalo uthi usezabhadala abalimi kade belokhu bengakaphiwa imali yamabele abawathengisela uhulumende. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abazali baphakathi kokwesabela ukuthi behlulekile ukubhadala imali yomhloliso wogatsha lweZimsec oweGrade 7 O-Level le-A-Level. Imali le ibimele ibhadalwe ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe, kodwa liqathaniswa lesisindo sedola leMelika. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salwa nani wasakaza weStudio 7, mina lisakaza njengoba zinjalo. Ya, yazi ukuthi impilo eZimbabwe mina ngendlela engibona ngakhona. Abantu laba, i-government le, izisa abantu ama-project okubumba lokhu lalokhu, futhi abantu bachaya izimali, abantu kabaholi. Abantu bahamba balahlekelwa ngabantu ababa balahlekelwa yimfundo lakonke abalakho. Since March, bethe bavetisa abantu, abantu bekweleta lapha. Kahle kahle sibusa ngabantu abanjani kahle kahle abacabangela abantwini. Ama-project la enziwayo la kubunjwa kwama-properties anjengesikolo, ama-cleaning, abantu la imali la bazayithatha na? Ake sizameni ukucabanga kahle ukuthi kathi lapha kwezwani la sikuze sibone kahle sikhulume lo government sisonkeni ukubuza ukuthi kathi imali kahle kahle abantu bayithatha. Ake sikuvukeni bantu bakithi ngoba lapha ngani sesihlukunyezwa ngenye indlela, siyaxabanisena siyabopha msila la. Ngiyabonga ngubhanda mina kulimi mawest.
Salunani basakazi baka Studio 7, ngali njani bonke nje labalaleli bonke nje. Nyanga uJoshua Ncube ngokuhlala neSouth Africa kade ekhaya kuseMpala. Mina ngilokudana okukhulu nabantu bakithi esintwini. Ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa le nkulumo zabo, ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo ukuyakhula ukubhalisa. Angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahluphekile kumbe basebunandini kumbe njengegatsha lolusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezakhingwa ngoyise ngesikhathi sikaSmith ngezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo. Iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi abasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyaziyizwa la. Into enza baxwayisa yona ukuthi qala first mbuze ukuthi uma ulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho, sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana. Ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezi nyamazana. Uqedele wa 3 days, 4 days ungazibambi. Uyacinga ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi alukho kuyafana ngcono nyekele. Kumbuza kulokhu ukhiya uzazoyibambe kuphele. Kanye kula lizwe lizaphomba ukubuya nje kungavotwanga. Asihambeni siyevota noma kungalani, akubhadalwa mali phela ukuvota. Yinto yamahara, akubhadalwa mali ukuthi sesingathi hayi angibhalisa ngoba kuyafana. Ngaphandle kwabantu abathi umnangagwa uright, musi kuze kube naphakathi. Amen, yabonga.
Studio 7, Studio 7. Ngizacela ukuthi yasini isikhathi ke lini ikuthumelela ama-journalist ke sizozama ukurectifya ama-mistake engiwazwayo ekhulunywa ngabantwana. Abantwana bafuna ukulecture. Right now omunye uyakhuluma umuntu unkomo wayenza iphutha. Unkomo wayengayiso wayengaso dictator. Unkomo was being advised by i-top 5 yakhe. Wayesekelana ne-top 5 yakhe. Now sengizwa umuntu ekhuluma ukuthi unkomo umzolo umgaba wayengusekretary wezapo. Hayi, usekretary wezapo from 1960 wayengwilliam sarura, William Sarura. Now umnota wafa enguchair wezapo. So ngingazi mina kuke NDP ukuthi umgabe wangena yini kuzapat. 1963 umgabe joint ilokuzele undaba ningizitole lo inosikala eHighfield baforma iZanu-PF. Then kuthe ngo 1972 iZapu ibhaniwe. 1769 iZapu ibhaniwe leZanu. Kwafonywa into kuthiwa yi-African National Congress. Yayibhalwe African National Congress Zimbabwe. Into zakhona zazimhlophe zibhalwe ngokubomvu. I still remember. So umzore wakuthe ngo 74 onkomo bephuma ejele umzolo wabazuka wathatha iAfrican National Congress Zimbabwe wayenza iUnited African National Congress eZimbabwe wathapa futhi kubani iAfrican National Congress liyana eZimbabwe wathapa futhi kona phana kwaba ngama breakaway so usecretary lo yabakhuluma ngayo umntaka na Sabina I don't understand ukuthi bakhuluma ngayo usecretary mina into engikhuluma ngayo ukuthi I was involved in these things even in the armed struggle asizanga saqala eMozambique waqaliswa eZambia kwasuka eZambia kwayiwe eTanzania eMorogoro then iMozambique got its independence in 1975 that's when that is siyathola in 1975 thina siyeAngola ngoba iAngola the Mozambique zathola independence ngesikhathi esi-1 because babecontrola yini ngama-Portuguese so into engiyi-understandayo ukuthi that's when vele sasingama-factions singazwani labana izanu yayile zanla yayo izipra ile zipra yayo eyakuholwa ngubani umuntu wayekhanda izipra u-Afrika Nikita bangena so mina abantu laba bakhuluma ukuthi hayi komo njani njani I don't understand this thing so thank you very much lokhona kufuna ukuthi ke lingibize ke ngikhulume ngingakhulumi ngalapha nge-WhatsApp ingibize ngikhulume ngingi-interviewe ngikhulume nabo direct ngizakhuluma nabo ukuze bangizwisise i-lecture le abayitholayo esiyiyo thank you
Sasakazi ngivuka njani lo mthokazi omuhle yonke indawo lapho elikhona okhulumayo ngomkhosi Simathanda ngisesentshurini akhoke ngokuzalwa ngiseGwande eAlisuphi kanti ke ngibe nesicelo lami kubo kifduke lapha labo ntungamiri ngomo kuba ngisala lami lika limbaleli kodwa amhawu bani kunini kambe nini lokho engiphosela abantu kodwa lokho ikhahlelile ezinangeni ngiphosele ikhahlelile ezinangeni yazi ngiyakuthatha ngiyatizwa le abakhuluma abantu kuba kodwa kula madama amanyazo yakho kuyinto enhle kodwa ke mina ngikhala ngamachayina amachayina wona la azasibulalela ilizwe ngoba ayikho mina into esengiyibonile asebenzi aphandle kulokho besimoshela izinto ilizwe liyaphela lokho likhonolize ichina kancane kancane la axosha abelungu axosha abelungu izomphepho wathi akabafuni ngofuna ukuzibusa kodwa ngathi sesiyabona nonke kodwa sesibuswa ngesinye isizwe samachayina sizazokhala okukhulu kakhulu isizwe lesabantu abakuright yabo emachayina indaba abakuright mazibo basiphathele izizwe basithathela and the only thing aphothe yiba kulawo into ezesilungile thina singabantu abasizwe ngiyabonga ngithokoza umuntu ngisona i-odm leza
injani basakele ze-studio 7 ngiyalibingelela kubonga msebenzi wonke omhle kangake elisenzela wona ukunikeza i-news mina ngifuna ukukhuluma ngojonathan moyo ujonathan moyo uhlezi khona le-kenya kodwa ulandisa izindaba zezimbabwe ufunani ku-triple c ujonathan ufunani ngama-structures e-triple c abe sengena nthi vele ngumdilize abe sengena ke kuma-structures ahambe edilize iwumsebenzi kajonathan moyo cela astophe into yakhe la ayikhulumayo stophe i-nonsense thina umuntu esimlandelayo siyamazi stophe ithi jonathan yekela khona okukukhulumayo
injani studio 7 ngapha thina ibulawayo ngapha hayi kungcono konoko ezodlwa ngudlwangu hayi kungcono kuthule hayi asikakubone ethawuni emathawuni asikakubone sikuzwela emakhaya komtoko le hayi lapho ebulawayo hayi akula lutho sibile sisuluzwithi siza komtoko lapho kulabantu khona abachayiweyo hayi ebulawayo hayi akula problem
salibonani basakazi bakastudio 7 nalinjani lonke nje labalaleli bonke nje nyanga uJoshua Ncube ngokuhlala ngeSouth Africa ngikhaya kusebhali mina ngilokudana okukhulu nabantu bakithi esintwini ngilokudana okukhulu ngoba ngiyezwa ngenkulumo zabo ngiyezwa lokuthi ukubhalisa abayihlula ngobuningi babo kuyahlula ukubhalisa angikwazi ukuthi abantu bakithi esintwini bahluphekile kumbe basebunandini kumbe njengegatsha lolu lusakhulayo lusakhulisa ukubona izinto ezakhingwa ngoyise ngesikhathi sikasumedi lezindlu ezakhiweyo konke lezifuyo iyandanisa kakhulu ukuthi ngiyazi ukuthi kabasebenzi laba bantu abasakhulayo abaningi kodwa inkulumo zabo ngiyazizwa la into enza baqwalisa yona ukuthi qala first mbuze ukuthi uma ulimile ensimini yakho izilimo zakho zidliwa zinyamazana ngomnyaka ungatholi lutho sifa ngendlala ngendaba zezinyamazana ungakhiya cingo emasimini ufake ucingo ukuthi uzibambe lezinyamazana uqedele uba 3 days 4 days ungazibambi uyagcina ukhipha yini ucingo lwakho ukuthi hhayi lokhu kuyafana ngcono ngiyekele kumbuza ulo kukutia uzazuiba ambe kupele so nguchule nguchule lapu kuti uma wana vya tina nana asozi siye vota tina kuyafana loku inti nza bachela wena yuki uma unga vota kuyafana na lukuti wena uti leli banja elibusayo elibusayo li raiki uwe amekwe vote leli banja ngoba leli elibusayo li raiki ya bwona kuta umutu ole ngondo iti kumbe mubaba kumbe mumama kuisa kamuzo labantwana enga pegi ubaba enga pegi kapege le muli yako kubana kaisebenzi ya haula labapanga bafana sebe kete abantwana babantu abalubulana kambe kulungele yini kutu mtuana eshali lumtana mtu lau uju shali lumtana mtu kumeni umazane la enza zonezi fumelo ano la bagiboka mtuana nenda bazugusu ila mtu bazuguma sebenzi asizameni babu bantu bakithi impilo asizameni ngamandla wonke singalahli impilo kungokufika uyabona ukuthi asivoteni loba kunjani loba kunjani asivoteni ngizalitshela ngokuthi uyabona ilizwe lingaze liliwe njengoba nasalwa ngesikhathi sikaSmith ngezibhamu kusifa abantu kusenziwa yonke kuliwa ngezibhamu kodwa ekugcineni kwathiwa asihlali ngiphansi sivote azange lithathwe ngokuthi kuthathwe kudutshulweni sekuraiti ilizwe selikhethwe ngubani kodwa asihlale ngiphansi sivote sahlala phansi savote ilizwe labuye kaye kulali lizwe lizaphumbaukuba uya nje kungavotwanga asihambeni siyevota noma kungakani akubhadalwa mali phela ukuvota yinto yamahhala.
Siyabonga balaleli bethu, leyo bekuyimbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli welizwe leMelika umnumzana Donald Trump ubesedolobheni leWashington DC kuyona le iviki okwakuqala selokhu wanqotshwa kukhetho ngumongameli Joe Biden. UTrump wenze imihlangano labalandeli bakhe ebazisa ukuthi uzancindisa njalo kukhetho oluzayo edinga ukuba ngumongameli welizwe. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Yebo Nkomo.
Babu kanti nabalaleli ninjani? UDonald Trump amathuba akhe ukuthi aphenduke anciphe kakhulu. Asimboni ephumelela kule nqubo eqhubekayo ecwaninga ngokwenzeka ngalesiya sikhathi. Simbona engumuntu ama-Democrats ezamethesa icala elingase limvimbe ukuthi aphinde abuye ezozama ukuthi ame okhethweni lololuzayo. Ngoba futhi okunye esikubona lapha ezakusebenzisa ama-Democrats kakhulu ukuthi uTrump siyakwazi ukuthi kade vele kulozokozoko oluthi ubedla sitya sinye noPutin. Kulokhu ke ukuqhubeka manje kulempi ekhona phakathi kweRussia neUkraine, siyabona ukungenela kweAmerica ukuthi ingene kakhulu ekuzameni ukulekelela iUkraine ngoba kubo kakhulukazi amaDemocrats asetholile into abangayiphindiselela ngayo kuPutin, ngoba siyakwazi phela ukuthi uPutin uyena owona iparty Donald Clinton. Kushuthi yinto nje esingathuma sikhuluma ngayo lena sixhumanise izinto zibe nengi sibuyela emuva ukuthi sibone ukuthi sifika kanjani kulokhu esikhuluma ngakho. Uma ngithi mina uDonald Trump amathuba okuthi abuyele bazakwenza ukuthi ebe mancane kakhulu. Nothi nje ukuthi kuze kufike ukuthi avotele bazovele bamvimbe ukuthi kungafiki lelo thuba lokuthi ame okhethwe ngoba okukhona manje ukuthi nalaba abahleli kulolu cwaningo siyabona ukuthi ngabantu ikakhulukazi abanga kuleli cele lama Democrats. Yebo kambe udaba olufana nalolu luyaluhlalelwe ezingeni lwawo wonke amaqembu nje azepolitiki, kodwa nje siyabona nje ngendlela okuculwa ngalo ukuthi kukhanya ungathi ikhuba liyatshona kakhulu.
Umnumzana Zenzo Nkomo ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uke waba inhloko kahulumende umnumzana Adam Dambara useveze athi bufakazi obutshengisa ukuba imali yegolide eyethulwe kuyona le iviki yindlela yokuhuquluza umnotho welizwe nje kuphela. Omela inotho nedalela eParliament umnumzana Themba Mliswa uthi uza kwethula ubufakazi bokuthi owamangalela umongameli Emmerson Mnangagwa uSusan Mtami esithi wadlengula uqamba amanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.